odokotela abasanda ukugciba izifundo bakhalale umsebenzi ekuqaleni kukambimbitho. Umqondisi wabodokotela esibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi sebecele odokotela bebutho ukuthi bazobancedisa ngenxa yokuba isikhathi sesiside odokotela bekhalele umsebenzi, ethi kodwa abakabi lolwazi okokuthi bazathola odokotela abangaki.
Hayi, liqiniso ukuthi amasosha azwelanga, amasosha siwacelile ukuthi basise izandla zabodokotela babo ukuzoncedisa abanye odokotela bethu asebediniwe njengoba istrike lesi sesifike kumalanga afika 27 days. So amasosha ke siwacelile, hayi inamba asikabi leqiniso ukuthi bazasifa bangaki ngoba bazabe behamba bedinga emakhempu amadokotela. Athi ukuthi amasosha wonke ngodokotela wayethi ukuthi baningi kangako, kodwa esibabonile athi dingi amadokotela amaningi kangako ngoba vele isibhedlela sona siyasebenza zoba kulesi strike. Yikho-ke amadokotela malutshwana nje ukuthi azoncedisa laba abangani sebegathele kakhulu ngokuthi ngokusebenza khathalana.
Ungwenya ugcizelele ethi umumo esibhedlela awumubi kangako, ethi uZulu akumelanga ethuke ngoba odokotela asebele minyaka besebenza abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bekhona.
Hayi, umumo okumele kuqwayisise kakhulu ukuthi abantu ma behamba kustrike ezibhedlela lapha kuyabe kuyasala kufa abantu abaningi kakhulu. Yikho-ke sathatha amacebo okuthi asibone ukuthi abantu abashoni, abantu abayelashwa kusiya phaa. Yikho amaviki wonke la asedlule abantu belokhu bevuka ukwelashwa, ikakhulu abagula kakhulu labafuna ama-operation kumbe omama ababelethayo. Abantu sibalaphile sibili lakathi silokhu sibayelapha, akushintshanga into enkulu kangako. Abantu kuphela abangani abazange baphathwe kuhle ngabantu abe-outstation yiko abavalelwa i-department yabo, kodwa ngapha abanye esithi abanye ama-departments hhayi abantu bayabona bayelatshwa siya phambili. Yikho bona hhayi isibhedlela kathi silinga abantu bangayithuki, umuntu oyabe yinto emhluphayo, umkhuhlane omhluphayo abuye esibhedlela amadokotela akhona asikho konke abakusiyayo umsebenzi.
Odokotela lokhu beqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi bethi abasoze babuyela emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga zabhalwa phansi. Bathi ezikhathini ezedluleyo sebeqilwe kakhulu ngokuthenjiswa izinto ezingafezekanga. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi ukuthathwa kwebutho lisetshenziswa ezibhedlela akula mehluko okudalayo ngenxa yokuthi inani labodokotela bebutho lilutshwana kakhulu njalo alisoze lenelise ukubona izigulane zonke elizweni.
Inani lamadokotela ebutho lilutshwana kakhulu ukukwanisa ukubona izigulane zonke ezibhedlela. Kusenjalo nje amadokotela obutho amaningi akhona asoma-seniors, so kabangeke bakwanisa ukuthi belaphe izigulane zonke. Abangakwenza nje okwakhathesi ukuthi bekwanise ukuthi bencedise lapho kusilela khona, kodwa kuzayala kulokhu kusilela. Uhulumende akame lokhu azama ukwenza alungise indaba lamadokotela sibuyele emsebenzini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthe uhlupho alalo ngokuqhatshwa kwabodokotela abatsha abazathathwa besuka emakolishini yikuthi abalalwazi olujulileyo lokwelapha ngoba besanda ukugqiba izifundo.
And engiyibuza khona ukuthi bazanelisa na ukuthi bayelapha abantu babe ama-juniors abanye kuthi abagraduatile nxade mbala udaba lwakhona bazasiza na abantu abasezibhedlela abagulayo. Nginakani ukuthi kumele kube amadokotela alolwazi ale-experience ukwenzela ukuthi abantu basizwe nxa besiyafundele abantwini abagulayo, ngaba yingozi kakhulu empilweni zabantu ngoba la abantu ababile experience ukuthi bayelaphe. Yiyo inkinga engilayo ikokwesabe ngelakho ngesinquma esithe nguhulumende ye engxenye uzawalabungcinana ukuthi kungahlale kungalamuntu esibhedlela, kodwa-ke kumele awenze ukuthi kumele kube labantu kuphela but kumele abantu bangabayelapha abantu bengabe ngabantu ukuthi abadokotela khona bani angazisiza abantu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukulethwa kwabodokotela abakubutho akusoze kwanceda ngalutho ngoba uhulumende ebalekela ukulungisisa izikhalazo zabodokotela.
It's wrong, because nxa kuwukuthi amadoktha a-asayikhile ngendaba yokuthiwa khona bafuna imali bafunani bona besebebona kungcono ukuthi basiqhathe amasosha whereas amasosha bayakwazi avunyetha strike because ngabantu yegovernment hhayi lokhu asikuvumi thina sithi abaqale balungisise kube ama-doctors bangangezelela ama-doctors ama-doctors siwazi ukuthi ngama-professionals abuyele emsebenzini ngoba wonke umuntu uyayifuna imali bona indaba bale mali kasi baya befuna ukuthi ama-doctor angasoli into indlela ababaphatha ngayo yini.
Eminyakeni edlulileyo lapho odokotela nxa bekhalele imisebenzi uhulumende uvame ukusebenzisa odokotela bebutho. Ensukwini ezedluleyo inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association ikhiphe umbiko besithi bathakazelela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usezwile izikhalazo zabo wathembisa ukuthi zizakhangelwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.